uhlupho yokubana ilizwe lethu industry ifile ukhulumende kakukha kwenzayo njalo abaningi bona labo abembayo uzathola ukuthi baye bephathelane lalabo abaphethe amandla kodwa ngenxa yokuthi abaphethe amandla akabalandaba lempilo zalaba abantu balendaba lokwenza imali bengafa akube indaba zaludo kuyadingwa lapho kudingwa khona kodwa uma kwehlule kuyaqhutshekwa noma ukuthi umgodi kulendlela ukuthi kuqhubeke kugejwa kugejwa so mbona ngazathi uhlupho lwethu akufuzanga sikhangele ukuthi abantu bafele emgodini kufuze sikhangele imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni uzathola ukuthi it points us back ukuthi i-economy yethu ifile abantu bazama ukuziphilisa and uhulumende uma engenzanga imizamo yokuvuselela i-industry productive sector lokuthi ama-mines wona la abe ngama-mines aproper abantu bazaqhubeka befele emgodini
Inhlanganiso ye-International Crisis Group yethule umbiko kunsukwana ezedluleyo isithi kuludlakela olunengi olwenzakalayo emigodini yegolide lapho ethi otsheketsha bayabulalana. Kanti labezombusazwe ithi balokwenza lodlakela lolu. Ungathini ngalokho?
Izimpi ezisemgodini kakhulu zivangelwa ngabantu bezombangazwe ngoba kakhulu abantu abatsheketsha iningi labo basebenzela bona abaphethe ilizwe ongadingisisa kakhulu zathola ukuthi akula ndawo lapho kuthiwa kuyaliwa khona kumbe lapho otsheketsha bekhona kungathintakali omunye omkhulu elizweni uma ubonile kunsukwane ezisanda kwedlula enkabazwe umkhulu wezana kuprovinsi yenkabazwe uMakenzi Ncomntana ke bambulele so into vele zesitheketshe eZimbabwe kakhulu zigcwele bona abantu bezana so akwethusi indlela ilizwe lethu eselimi ngayo ende bona laba abantu babasetshenziswa kakhulu la ku-political violence ungakhangela ukuthi bona abadala abantu babo yibo ababasebenzisayo uma sebefuna ukuthi belungise ipolitiki zabo.